Umzamo sibili ongabu khona kodwa mbona kunzima ngoba amabhasi la e-public transportation awezubko awanelisi ukuthi athwale abantu ngendlela efaneleyo ngoba amabhasi angikhona malutshwana. So kunganceda mbijana kodwa vele okuqakathekileyo ukuthi ingabe bayavumela lalapha ama-private transporters ukuthi labo bethwale abantu kodwa okulandela nje COVID-19 protocol. So mbona yimizamo emihle kodwa kumele sikhangele okunye okunenge ngoba kwakhathi singasikhangele eZimbabwe kulodubo lokuthi akula manzi. Ingakho ke abantu bayagcwala emalokitshini kuma-bowsers bedinga amanzi kakhulu endaweni ezinye ngakobulawayo. Yikho abantu abathelelana khona umkhuhlane khonapho kuma-bowser bedinga amanzi kumamakethi bedinga ukudla. So kunganceda mbijana nje kodwa mbona kuyebe kuqakathekile ukubana kube lamanyathela amanye ikakhulu akhangele udaba lwe-transport lokuvumela abanye abantu ubana bethwale abantu. Okwesibili ukuthi abantu bebelakho ukuthi bethole amanzi ngendlela efaneleyo. Okwesithathu abantu bethole ukudla ngoba lokhu nxa kungekho abantu bayabelokhe begcwala ngobuningi babo emadolobheni.
Sesikhangela ukuphathwa kwalabo abavela kwamanye amazwe, kuzasiza ngani lokhu?
Ambona zani inyathela leli nganilingcono mbijana ngoba esikhathini eziningi abantu kade sebethola umkhuhlane lo we-COVID-19 kuma-quarantine centers kade seminyana kakhulu. Labanye abavela kumanye amazwe abangela COVID-19 kade sebeyithola khonapho. Uhulumende weZimbabwe kala capacity mbekenelisi ukubana akhangele kumbe agcine kuhle abantu abavela kwamanye amazwe. Bona yikho bethe kungcono ukubana abantu abangela ama-symptoms kumbe abangela mpawu ze-COVID-19 bezihambele ezindlini zabo bebe ku-quarantine khona ngale. Ngibona linyathelo elihle lona lelo.